Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesithathu mhla ka 2 kuMbimbitho 2022 usithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje. Umkhokheli welinye lamacele awe MDCT uNkosazana Thokozani Khuphe uthi ukudabuka phakathi kwamabandla aphikisayo yikho osekuphe ibandla lezanu PF ithuba lokuqhubeka libusa.
Kukhona ke abangakusola mhlawumbe, kodwa ke mina ngibona ungathi le ndoda eUbiden ivele yafika selibila leli bhodo kuncane ekade engabe sakwenza.
Sethula umbiko oqakathekileyo State of the Union. Umongameli Joe Biden wele Melika uthe uphumelele ukuthola usekelo lwamazwe omhlaba ukuthi asole eleRussia. ELeRussia lihlasela ngamandla eleUkraine okulabantu abedlula inkulungwane ezimbili 2000 asebefile selokhe kuqhamuke impi lengeviki edluleyo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kona lo umsakazo. Umkhokheli welinye lamacele awe MDCT uNkosazana Thokozani Khuphe uthi ukudabuka phakathi lokungabambani kwamabandla aphikisayo elizweni yikho sokuphe ibandla elibusayo elezanu PF ithuba lokuqhubeka ngombuso ongathakazelelwa ngabaningi. Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ekobulawayo.
Lokho kuphume emhlanganweni umkhokheli welinye lamacele awe MDCT uNkosazana Thokozani Khuphe awenze lentatheli izindaba eMedia Center kobulawayo lamhlanje. Udokotela Khuphe uthi lokho kuvezwa sobala impumela yokhetho olwedluleyo olwenziwa ngomnyaka ka-2018.
In Bulawayo, for instance, it was for the first time since 2000 that the mainstream MDC vote was below 50%, whereas the combined MDC vote would have crossed 58.1%.
Singakhangela ukhetho luka 2018 eMathebeleni South, Mathebeleni North lakobulawayo kuyaveza obala ukungabambani kwamabandla. Ungakhangela kobulawayo kusukela ngo-2000 ibandla le-MDC laba lamavoti angaphansi kwengxenye yekhulu ekhulwini. EMathebeleni North i-MDC Alliance yathola amavoti akusilinganiso sokungamashumi amathathu lesikhombisa ekhulwini, kuthi MDCT yathola okungaphansi kwechumi ekhulwini. I-9.5% uhlangene kwakusiba yi-47.3%, okutsho ukuthi ibandla lezanu PF sasingalinqoba nge-7.8% sihlangene. Elupane West, Nkayi South leNkayi North uhlangene, i-MDC Alliance le-MDCT ivoti yabo ihlangene ibiza kuba nkulu kuleyezanu PF ngoba ibingaba lesigaba eziyisificaminwe mbili kwalitshumi lantathu kwakhona.
Ohlaziya ezombusazwe umnumzana Efi Ncube ugcizelela okukhulunywe nguMakhuphe.
Ijoyi upolitiki kalisebenzi, akula kufunganani ijoyi uthuba nangisamkhulumisi kuze kube phakade laphakade. Namhlanje liyaxabana kusasa libe ngabangani. Yingakho kumele abantu bahlale belamathubo ukukhulumisana. Amabholoho okupolitiki kayatshiswa, kusasa umngane uyisitha, isitha ngomngane. Kuhlala kunjalo, abantu kababambisane badinge ukubambana, badinge ukubumbana. Ukunqoba kuzadinga ukuthi babambisane basebenze bendawonye, kungakhathalekile ukuthi bona bake bahlukana ngokwembono kusiya phambili.
Umnumzana Elfas Mashaba ilunga lezanu PF enketha uthi bona abalani lokwenzakala kumabandla njalo akubahluphi.
Yabona abantu abavele bephelelwe labangazi behlale behlangane, asiboni ukuthi kuzaphumana. Sibuyayo sizathatha konke, akula lapho esizathiya khona. Ngabantu abakhanya ukuthi kathesi baphelelwe njengoba nje ukuthi baphelelwe. Kanti kambe njengoba bebe lamhla kula TRIPC, lamhla kula lwana kulamhla kulalana, labantu beZimbabwe ayelikhangele ukuthi landela njani abantu abangala qiniso abangamanga wani ndawo.
Isikhulumi se-CCC kwabulawayo umnumzana Sweden Chiroza uthi akamthembi uMakhupe ngenkuthazo yakhe.
Thina njengeprovince kobulawayo asikahlali phansi ukuthi sicubungule leyo ndaba ukuthi sibe lesinqumo esisodwa. Okunye namhlanje ngiye osekhuluma ukuthi amabandla ebambane, ngibona ngani kukhona azama ukuthi asimbokode ngakho, ngoba ngo-2017 ubaba uTsvangirai wasungula i-alliance eyalwiswa ngumama Makhupe, waze wahamba e-court wathatha ibizo le-MDC elwisa yona i-alliance. So namhlanje ukuthi abuye esithi yena ufuna ukuthi amabandla ebambane, angimthembi, asimthembi.
UZulu uyakuncoma ukumanyana kwenkokheli yamabandla aphikisayo ikakhulu emhlubulweni emaNdebeleni, ikhuthaza abalandeli ukuthi kungakhathalekile ukuthi basekela liphi ibandla lezombusazwe, okuqakathekileyo okwamanje ukuthi babhalisele ukuthola ilungelo lokuvota kanye lokuphuma ngobuningi ukuyavota ngezikhathi zokhetho. Mhlaka 26 Mbimbitho izwe liya kukhetho libuyisela inkokheli zekhansili ledale lephalamende ezazixotshiswa ezikhundleni ngendaba zokudonselana kumabandla aphikisayo. Ngasikhathi sinye abe-commission eqondisa ezokhetho eZimbabwe Electoral Commission baphakathi kohlelo lwabo lokubhalisa abantu ukuba bathole ilungelo lokuvota olwe-voter registration kulungiselelwa lokubumba izigaba ezintsha zokhetho luka-2023. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Izakhamizi zakobulawayo ziyenqaba ukwamukela umthetho okhangelelwe ukwethulwa nguhulumende osahlaziywa okwamanje ozalawula ukusebenza kwenhlanganiso ezizimeleyo we-PVO Bill. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngugcweleyo.
Lokhu kuvele namhla emhlanganweni wabekomithi yedale lephalamende e-Parliamentary Portfolio Committee on Public Service, Labour and Social Welfare kobulawayo, ebihlose ukuzokuzwa imbono yabantu ngokuphathelane lokusebenza kwenhlanganiso ezizimele zodwa. I-PVO Bill yethulwe edale lephalamende ngabezanu PF ngolwezi womnyaka ophelileyo, besithi ihlose ukulawula ukubhaliswa kwenhlanganiso ezizimeleyo kanye lokuzenqabela ukuba ziphatheke kwezombusazwe. Izakhamizi zakobulawayo ziveze sobala ukuthi azivumelani leziqondiso ze-bill leli, zisithi ukungenela kukahulumende kuza kwenza ukuthi iningi liswele usizo. Umnumzana Sondlwane Dube, umhlali wakobulawayo, uthi uhulumende uhlose ukuthathela uZulu amandla okuyinto engavunywa isisekelo sombuso.
So i-bill lay in terms of our principles of accountability, ila ma principles are right, i-adoption principles are right, but indlela abayibeke ngayo ye wrong, indlela abayibeke ngayo ngeyokuqinisa amandla, yokubeka amandla emuntwini oyi-one okuhulumende, ikanti i-constitution yethu iyadivide ama-powers between uhulumende nama-institutions akhe. So nxa sokwenziwa kanje uhulumende uzosiba lamandla amaningi, aba lamandla amaningi uyakwanisa ukuxotsha iloba ubani osebenzayo. So i-bill lay yona ngayo kumele ithathe isikhathi ku-consult.
Unkosikazi Wayne Dube ophuma kunhlanganiso yabantu abakhubazekileyo uthi akungaguqulwa umthetho okhona ngoba inhlanganiso ezizimele zodwa zibaphathisa kakhulu ukwedlula uhulumende.
Kahle thina njengabantu abakhubazekileyo sisebenzisene ndawonye le Minister of Social Welfare nale ekhulunywayo, but asingaze sibone result etangible ebuya masinya futhi from bona. Sicina sithola usizo kuma-PVOs ethu, sicine bayanika usizo mayelana ngokuthi ungowephathi iphi, njalo futhi izinto zabo zenzakala eHarare kakhulu emahhofisi, njalo ama-PVOs lawa asiniki imisebenzi. Thina njengabantu abalama-disabilities asitholi ukuqhatshwa ngoba kulama-discriminations akhona kulokukhangelelana phansi, but ama-PVOs ethu lawa asiqatshwa engelandaba lokuthi ngile-disability enjani. So sina sithi hayi abame kancane uku-amend ibhili leli, sisebenze njengokuthi besisebenza njani.
Unkosikazi Busi Masina, isakhamuzi semagwegwe Old kobulawayo, uthi kayisiyo mfihlo ukuthi uhulumende kenelisi ukuphathisa uZulu.
Ngisebenza kakhulu labantwana, abangamankazana labomama.
sithola bethola kakhulu uncedo lovela kuma NGOs. Kulabantwana abanengi ade sebephumile esikolo. Bakhona abanye njalo kade bekhona esikolo kodwa belezinswelo ezinengi. Bancediswa ngama NGOs. Ubuyela esikolo athengele ibhuku, athengele uniform, athengele yonke into. Lezi nsuku futhi ngilabanye abantwana abafika 425 abangamankazana. Bancediswa futhi ngenye NGO. Akade beswela imfundiso yokuthi vele khona ukukhula kuyini. So uhulumende angafuna ukuthi athi yena osethatha kumbeni ama NGO abe phansi kwakhe. Kuyayenza ukuthi abantwana abaningi baswele uncedo ngoba yena ngokwakhe uhulumende ehlile ukuthi abagcine abantwana laba.
Umnumzana Nehemia Cholulwa, umhlali wakoBulawayo, uthi abameli abafakwa nguhulumende kabafezi injongo yabo yokumela abantu.
Uhulumende ube nabantu ade batrusta kakhulu, ade bathemba ukuthi bangabaranela into leyo. Kodwa kwabe sokunanzelela, sabe sesinanzelela ukuthi abaminista abaningi balobungudlu. Bayathi uma sebekhona laphana, abasakhangeli into abayilandela phana ukuthi bezomela abantu. So into leyana ayisozi phume kahle. So with this PVO bill esikhona le, izenza ukuthi abantu babe loduko oluningi. Abantu abaningi abagogekileyo, abantu abadubekayo, abantwana abaye ezikolweni, lanxa ama-NGOs belakho ubudlwangudlwangu ababuyenzayo laphana nalaphana, but uzananzelela ukuthi a little bit of it bayayithatha beyihambise lapho emele ibe khona.
Laloba iningi likaZulu lingathakazeleli ibill leli, umnumzana Victor Ncube, umhlali wakoBulawayo, ulombono owehlukileyo. Yena uthi uhulumende lenhlanganiso ezizimele zodwa kumele baxhasane ngoba bele njongo eyodwa yokusebenzelana labantu.
Ngifisa ukuthi ibhili le iphumelele ngoba umsebenzi wama-NGO injongo yawo le government injongo eyi-1 ukusebenzela abantu, ngoba kulabantu phakathi bemela abantu behamba labantu. Inkinga esibuye sibe khona ema-NGOs ukuthi banika ama-youth imali yokuthi bethenge utshwala, bebanike lokudla kulokuthi bebanike imali yokuthi kusasa ngikwanise ukuzithengela lezo zinto, ngikwanise ukuzenzela yami imali ngingadiphendi kibo. Ngokuthenga esikolo why imali yena ingahlanganiswa le-government ukuthi sibekwazi ukuthi siyakuya ngapi ngakho. Sibe singaqesha understand and futhi sibaleka nje ibhilini le sizathola ukuthi i-government la ile ngqondo ebalulekileyo kulekho njalo futhi is good for the people.
Kodwa imihlangano eyenziwe ngabe committee yephalamende le ngaphambilini eHarare laseRusape ibika imisiwe ngamalunga ebandla leZANU-PF. Nimele iStudio 7 ikoBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Ibandla lama-Republicans eMelika lithi ukuhlaselwa kwelizwe le-Ukraine ngele-Russia ngumlando kamongameli Joe Biden ngoba isehluleka ukuphatha kuhle udaba lobudlelwano lamanye amazwe. Lokhu kuvezwe isiphathamandla saleli bandla unkosikazi Kim Reynolds ephendula umbiko we-State of the Union address owethulwe ngumongameli Biden izolo. Unkosikazi Reynolds unike umzekeliso wokususwa kwamabutho kwele-Afghanistan ngomnyaka odluleyo othi kwabangela ukubhubha kwezinye izizalwane zeMelika kwadani nisa amanye amazwe. Uthe umongameli Biden ongoyebandla lama-Democrats wavumela ukuthi le-Ukraine lihlasele ngendlela aphatha ngayo izijeziso eziphathelane lamafutho epetulo kwele-Russia. Kodwa umongameli Biden uthi uphumelele ukuthola usekelo lwamazwe omhlaba ukuthi asole ele-Russia. Asizweni ingxenye yamazwi akhe.
We will not engage in the conflict with Russian forces in Ukraine. Our forces are not going to Europe to fight Ukraine, but to defend our NATO allies in the event that Putin decides to keep moving west. For that purpose, we have mobilized American ground forces, air squadrons, ship deployments to protect NATO countries, including Poland, Romania, Latvia, Lithuania, and Estonia. And as I've made crystal clear, the United States and our allies will defend every inch of territory that is NATO territory with the full force of our collective power. Every single inch.
Ukuhlaziya lolu daba sixoxele umnumzana Zenzo Nkomo, ingcwethi ecubungula izombusazwe.
Uma sibuka umsuka walempi sizakhumbula ukuthi sekulesikhathi eside lempi yaqala ukuphehleka yebo kambe ama Republicans kukhona angakusola kuBiden kodwa ke uBiden ufika vele ibhodwe selibila ngoba lento la eqala khona iqala lemuva lapho amazwe eNATO aqala khona ukwephula isivumelwano esenzeka phakathi kwabo neRussia ngesikhathi ukudilika kweSoviet Union. Isivumelwano kwakuyukuthi amazwe eNATO sikhuluma lapha ngamazwe aseEurope, iBritain, iCanada, iAmerica akufanele beqhele ukudlula eGerman. Babevumelana ukuthi ukutholakala kokuhlangana kweGerman kuzoba nje iGerman yonke iphelele ezoba ilunga leNATO. La amanye amazwe wona awukwazi ukuba ngama-members eNATO. Kodwa siyabona ukuthi ngokuhamba kweminyaka leso sivumelwano saqala ukwephuka. Yikho ngithi mina uBiden uvele wathola leli bhodo selibila. Uma ngabe kuwukuthi kade sekufika ukuthi sebese-Ukraine ngoba kade sekuyi-Ukraine kuphela kumazwe wonke ayengaphansi kweSoviet Union ebesisele ukuthi ibe yi-NATO.
Kahle kahle kuyini okufanele ukuthi ngabe uMongameli Biden wakwenza kumbe ngabe elemelika liyakwenza ngale impi?
UBiden bekufaneleke mhlawumbe ukuthi ubengayigwema impi ngokuthi agqugquzele lamazwe aseEurope ukuthi kuvunyelwane ukuthi iNATO, iUkraine ayisale ingabuthathi ubulunga. Lokho kukodwa ngiyacabanga ukuthi kade kuzayihoxisa impi. Kodwa lapha esikubhekile ukuthi iAmerica isenkingeni yokuthi iphunyukelwa ikuba usikhondla khondle emhlabeni njengoba sesibona nje iChina iza ngamandla. Ngalokho bafuna ukwakha kabusha ukuma nokubuseka komhlaba. Lokho ngesingisi abakubiza bethi phecelezi iNew World Order. Kodwa ke uma bekwenza lokho bafuna ukuthi ivune bona baqhubeke kuyibo abaphethe umhlaba. Kukhona ke abangakusola mhlawumbe kodwa ke mina ngibona ungathi le ndoda uBiden ivele yafika selibila leli bhodo kuncane ekade engabe sakwenza. Kodwa ke futhi ukuphela kwayo bafuna ukuthi ivune bona noma ngabe kuwukuthi iUkraine ihluliwe.
Lo umnumzana Zenzo Nkomo ingcwethi ecubungula ezombusazwe esixoxelayo eseJohannesburg kwele South Africa. ELeRussia lihlasela ngamandla eUkraine okulabantu abedlula inkulungwane ezimbili 2000 asebefile selokhe kuqhamuke impilo ngeviki ephelileyo. IReuters News Agency ibika ukuba ELeRussia lithi abantu kumele bebalekele emadolobheni ngoba lizaphosa amabhomba amakhulu azabhidliza inkamba zebutho lezinye. Kodwa uMongameli Zelensky waleUkraine uthi abantu bayazilwela ngakho ke abayindawo. Ibutho lakweleRussia elilezimota eziningi eziphandle kwedolobho leKiev lithi zizaqhubeka inkulumo zokuzama ukukhomisana umlotha loba lingasozelekele ukubhomba emadolobheni kulezakhiwo ezihlala abantu esezibhonjwe emadolobheni amaningi. Abadabuka kwamanye amazwe labo sebebalekile elizweni leli bayaphephela kwelePoland, Romania, Hungary lamanye amazwe. Odabuka eZimbabwe ofunda kweleUkraine umnumzana Lyson Moyo utshele Studio 7 ukuthi usefikile kweleHungary labanye bakhe ababalekele eVenistia National Medical School. Unkosikazi Monica Mutswangwa, umphathi ntambo kahulumende obona ngwethulwa kwempiko, utshele phephandaba leThe Herald ukuba sebehlenge izizalwane zeZimbabwe ezedlula ikhulu 118. Asizweni uCapes Dube weStudio 7 exoxa lengcwethi wezombusazwe umnumzana Bongani Mkhwananzi ngalolu daba.
Udaba lweRussia neUkraine impela ludaba olunzima kakhulu ngoba kuyakhanya ukuthi iRussia ayizimiselanga ukuhangwa ngamazwe alamabutho eNATO. Ende kudala iRussia izama ukuchasisa lokho emhlabeni ukuthi izothatha izinyathelo impela ezilukhuni nxa kuyukuthi izibona isigonjolozelwa ngamazwe alamabutho eNATO njalo esengena cishe egumeni kodwa ke hey kuluhlupho ngoba thina njengezizalwane zeZimbabwe kukhona izifundi ade zikhona lapho eUkraine esezizithola sezistranded sezidinga ukuevacuatewa enenjalo ke sicabanga ukuthi ke uhulumeni waseZimbabwe kumele naye abone ukuthi uzosebenzisa amandla ubani noma maqhinga bani ukuthi azisusele ezo zifundi ngokuphangisa ezingakaze zizonakalelwe ozimoshakalelwe kumbe zilahlekelwe izimpilo zazo. Kukhanya kulula ukuthi zizame uku-evacuate via iPoland ma kuyikuthi ingxoxo zama-analyst anything to be best by. So kodwa-ke izizalwane zeZimbabwe ezifunde e-Ukraine sekuzomele zibone nje ukuthi akusho ukuthi for now iy'nhlelo zemfundo zisase-suspended kuze kubonakale ukuthi impi le esiqhamukile izophelela ngaphi phakathi kwe-Russia ne-Ukraine ngoba kuyacaca ngempela ukuthi i-Russia ayidlali madobhe lapha ibhizi impela iyahlasela.
Lo mnumzana Bongani Mkhwananzi ngcwethi ecubungula ezombusazwe ubexoxa le Studio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Live talk namhla kuhlelo Diaspora Forum sikhangela okwenziwa ngabadabuka eZimbabwe asabehlala kwamanye amazwe. AbeZimbabwe abafisa ukuvakatshela kwele Botswana kodwa bengafuni ukuhlatshwa ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19 sebezabhekana le migoqo emitsha ngemva kokuba lelo lizwe liqinise imithetho kwabangenayo. Intatheli izindaba yeStudio 7 umqondisi Dube usetholela lolu daba eseHabrolon kwele Botswana.
Ele Botswana liqinise imithetho yalo yezempila kahle eye public health order ngokugcizelela ukuthi izethekeli kumele zitshengise ubufakazi bokuthi zihlatshwe ijekiseni ye COVID-19. Labo abangahlatshwanga balakho ukuhlatshwa ijekiseni le kungelambadalo emngceleni kodwa abangafuniyo bazakwalelwa ukungena kwele Botswana. Umthetho okhitshwe ngolwesihlanu uhulumende weBotswana uthi kodwa labo abazatshengisa ubufakazi bokuthi akumelanga behlatshwe ijekiseni bengavunyelwa bengene. Lokhu kuza ngesikhathi inhlanganiso ezimela ilungelo loluntu zikhala ngokuthi ngesinqumo sakhe uhulumende weBotswana usebamba amandla ukuthi abantu behlatshwe ijekiseni ye-COVID-19. Unumzana Thapelo Ndlovu owe-Community Media Foundation uthi akukho emthethweni ukwalela umuntu ukuthi angene elizweni uma engafuni ukuhlaba ijekiseni.
Maybe you can talk of other measures that will persuade them to do that. But to go as far,
ungakhuluma ngezinye indlela zokuthi abantu behlambe kodwa ukuthi walele abantu ukungena elizweni ngenxa yokuthi abahlatshwanga akukho emthethweni.
Inyathela leBotswana lakho ulimaza iningi leZimbabwe ikakhulu abaphila ukuthenga bethengisa impahla. Isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association unkosikazi Debra Mkhasa uthi uma kulomthetho kweleBotswana kumele ulandelwe.
Kumele sikubone sikuunderstand ukuthi yinto yelizwe lo yinto yomhlaba wonke. Njalo sakuvuma ukuthi nxa simele sisebenze kumele sizilandele lezo ziqondiso. Njalo lezo ziqondiso zingalichongo ukuthi nxa sesizenzile ukuhlatshwa ukuthi nyabe nihlabele unazibani kumbe nusazibani kumbe niyabe nihlabele ilizwe lenjani. Lokho kuhlatshelwa ukuthi wena ngokwakho uzivikele.
Umkhasa uqhubeke esithi kungalimaza ikakhulu abenkolo ezingahambelani lokuhlatshwa.
Singazi kulalabo kulalabo abalenkolo ezijiyeneyo. So nxa ungathi kumbe you are affected ngesimiso leso isinqumo esikhulunywe yiBotswana sokumele udlalele khatshana phela. Njalo ngizwile futhi lokubona ukuthi nxa isiqiniseko sokuthi kawumelanga uhlatshwe kumele uproduce kumbe incwadi ezawutshengisa khonoko kumbe nobufakazi obuthize.
Ngusenjalo leBotswana lithi kubuyiselwe eZimbabwe isidumbu edlule amakhulu 305 inyakenye. Wezempilakahle emngceleni weRamokhabane unkosikazi Kinana uDavid uthi kunani leli abalikhulu babulewe ngumkhuhlane we-COVID-19. Unkosikazi Soneni Dubo kubhizimusi yokuphathisa imuli ngesikhathi sokufela uthi isimo se-COVID senze ukuthi kube nzima ukuthi bahlawule imali zemfa inyanga ngenyanga.
Before COVID inani belingani liphezulu kakhulu. Abantu bebhadala futhi kuhle ama-funeral schemes abo. Kodwa-ke i-COVID ithe ifikile yasihlasela inani lingani lehlile kakhulu ngendaba zokuthi iningi labantu bebephelelwa yimisebenzi. Ngiyakhuthaza abantu ukuthi kuba kuhle ukuthi nxa useganyeni ukwanisa ukuthi kwakhona ube le-funeral scheme ukwenzela ukuthi kube lula ke nxa ubani ungayenzakalelwa ungehlelwa yimfa uyabulakho lapho uqalela khona.
Kule nani eliphezulu ligcina lingcwatshwa kule Botswana, ihlobo sehluleka ukuhlawula indleko zokubuyisela isidumbu ekhaya. Lonyaka awukhangelelwanga ukuthi kube lesidumbu eziningi esikhathi i-COVID-19 isidedile, njalo iningi kwele Botswana selithole ijekiseni yokuvikela umkhuhlane lo. Ngingumqondisi Dubo wendaba ze-Studio 7, ngisabron kwena.
Kuhlandla lethu lendaba zezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe, uhulumende weLebhilithane ukhangelelwe ukubuyisela ikhaya izizalwane zeZimbabwe ezedlula ikhulu ezancitshwa ubuphepheli kumbe ezake zadala amacala kulelo lizwe ngomnyaka ophelileyo. Kulezinye njalo izizalwane zeZimbabwe ezabuyiselwa ekhaya ekuthiwa zadala amacala kulelo lizwe, indizamtshina isusa abantu laba ikhangelelwe kusuka namhla ebusuku. UChris Gande weStudio 7 uxoxe lesikhulumeli senhlanganiso elwela ilungelo lezizalwane Zimbabwe ezihlala kweLebhilithane e-Restoration of Human Rights Zimbabwe, umnumzana Phanyika Karimanzira, ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Angitsho liyakwazi ukuthi amaviki amathathu adlulileyo uhulumende walapha eBrithani ebamba izizalwane zeZimbabwe bezifaka kuma-detention besenzele ukuthi bababuyisele eZimbabwe. Lezi izizalwane zeZimbabwe eziyabe zilapha kweleBrithani zingakabi lelungelo lokuhlala lapha esingathi yi-stay. So ababanjiweyo laba iningi labo yilabana abanye bangikhona baba lamacala kudala kodwa baphike ejele baphuma. Abanye yilabana ade bengasela ndaba esemaphepheni yamaphepha esezandleni ze-home office. So abantu laba sekukhanya vele sebezahanjiswa namuhla kule flight ezasuka namhla ntambama iqonde eZimbabwe. Kodwa sizama ukubalwela iningi labo ukuthi baphume bangahambi. Sisenza la magqwetha sikhuluma labo, sizama futhi lokukhuluma le-home office. So sizibona ngazathi iningi labo baza sizakwanisa ukuthi bangahambi kodwa abanye bazahamba. I-flight ngiyanamhla ntambama Wednesday 2nd March 2022.
Bona bangaki abantu abakhanya bezaxotshwa, njalo ungasitshela ukuthi belokhu bekhona yini abanye abazalandela bona lapha?
Ukuthi bangaki abantu laba abazahanjiswa namhla ku-flight yanamhla asikwazi iqiniso. Sizwa amanamba achiyeneyo sathi sizwa kuthiwa badlula ikhulu lamachumi amabili kodwa namhla sibe sesizwa kuthiwa bangafika amachumi amane. Mina engikhulume labo engingatsho ukuthi ngiyakwazi ukuthi baseva ku-detention abafiki amachumi amabili namahlanu kodwa simbona ngazathi mina bazabe befika kubo amachumi amahlanu mangaphambanisi khonapho. Kodwa cabanga ukuthi iningi labo abasoze bahambe sizakwanisa ukuthi baphume.
Bona abadabuka eZimbabwe abahlala khona ngapho kweleBrithani bathini ngodaba lolo?
Iningi lezizalwane zeZimbabwe ezihlala lapha kweleBrithani ziyakhonona, ziyakhala kakhulu ngokuhanjiswa okwenzwa abanye bethu eZimbabwe behanjiswa yi-home office esingathi yi-deportation. Vele ludaba olubuhlungu indaba eyenza ukuthi khona sonke abantu babambeni ngayo nale ndaba ngoba ibuhlungu kakhulu. Umuntu ma ebuyiselwa eZimbabwe engumuntu oseke wahlala lapha eBrithani kweminyaka eminingi, abanye baphosa bafike 20 years, uzachiya imuli lapha, izihlobo, achiye umsebenzo, achiye into eziningi. Njalo lapha ababuyiselwa khona indawo abasuka khona kudala bala ukuthi bazaqalisela ngaphi. So izizalwane zeZimbabwe ezilapha kweleBrithani zibambeni ngalo nalolu daba. Asithabi, asikufuni vele ukuthi abantu babe bebuyiselwa eZimbabwe, sikhonona ngako kakhulu.
Lo umnumzana Phanyika Karimanzira, isikhulumeli senhlanganiso elwela ilungelo lezizalwane zeZimbabwe ezihlala kweleBrithani e-Restoration of Human Rights Zimbabwe, ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseLondon. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Olivalelisayo yimi uSithandekile Mhlanga, ngikhonapha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.